Uhulumende obesithi umnotho welizwe uzakhula lonyaka ngoba izulu linekuhle ubikwa esesithi akusoze kube njalo. Ibhanga lesizwe le-Reserve Bank lithi silinganiso sokugugudeka komnotho welizwe i-inflation sizakhwela sifike kusilinganiso esedlula okungamachumi amahlanu ekhulwini i-53% khona bekucatshangelwa ukuthi siza kuwa ngesilinganiso esingamakhulu amathathu lanhlanu i-35%. Lokhu kwenzakala ngesikhathi ugatsha lwe-Zimstat lusithi imuli elabantu abayisithupha isidinga imali engamadola emelika angamakhulu amane lasithupha $460 ukuze yondleke okwenyanga yinye. Ingcweti kwezonotho zithi udubo olukhona kwezombusazwe lomnotho elizwe kubangelwa yikungatholakali lula kwemali yakwamanye amazwe lapho etholakala khona ilesi sindo esingayisiso seqiniso. Enye yalezi ngcweti umnumzana Masimba Kutjera uthi mpela imali yakwamanye amazwe iyakhathaza ukuthola ngesilinganiso esiyiso ngesizwe imbono yakhe.
Ngokubona kwami i-foreign currency lokhu ihlupha lapha eZimbabwe ngoba uzananzelela ukuthi uhulumende ubethe abantu makhaza bayakwanisa ukuthi bayazithathela i-$50 ngeviki kumbe i-$200 ngenyanga. So sokulabantu abathatha leyo $50 bazame ukuyoyithengisa emkambeni yensitha. Ubangelwa ukuthi khathesi abantu bafuna ukuthi benze imali ngesiphangiphangi. Kodwa khanya njengani i-RTGS rate foreign currency khathesi iyaqonga. So abantu baye befuna ukuthi babe le Zimbabwean dollar. So i-difference leyo eyama rates iyo enza ukuthi abantu bezame ukuzithengisela imali leyo uze bazuze i-RTGS eningi. So kumele uhulumende azame yonke imizamo yokuthi ehlise i-rate emkambeni le ensitha ukuze ibe duzane le-bank rate ukuze abantu bengahambi uyozithengisela izimali abazithathayo. Ulawa ama 50.
Usomabhizimusi wakobulawayo umnumzana Edwin Dlovu yena uthi intengo yempahla ibangelwa ukuthi osomabhizimusi bagcina bethola imali yakwamanye amazwe ikuwoda impahla ngentengo ephezulu emkambo wensitha. Usomabhizimusi wakobulawayo umnumzana Edwin Dlovu uthi intengo yempahla iyakhwela mahlayana ngoba osomabhizimusi bagcina bethola imali yakwamanye amazwe ekuwoda impahla ngentengo ephezulu emkambo wensitha.
Intengo yokudla lezi mpahla ezitolo iqhubeka ikhwela isiya phezulu. Ngombono wami kubangelwa yikhona lokhu ukuthi uhulumende wazama ukuthi-ke aforce abezitolo ukuthi basebenzise irate yakhe ka-83 bond to $1. Ikanti-ke lona vele idola-ke emkambo omnyama-ke lezi ndaweni eziningi seli $1 is 130 bond. So khona lokhu ukuthi uhulumende ke abambe ngamandla abezitolo abathembise kubabopha nxa bengalandela ngakufuna yikho kwenza-ke intengo ikhwele ngoba abantu sebekhwezi ukwenzela ukuthi-ke ngedola bangayetheswa icala lokuthi-ke i-exchange rate yabo kayihambelani lekahulumende yikho kwenza bakhwezi.
Inhlanganiso yeZimbabwe Peace Project ithi ikhuthaza uhulumende ukuthi aphume mgceke ngomumo wezenotho ngoba yena ehlala esithi ususiba nganeno kodwa lokhu kungakhanyi ngoba abantu balokhu bedubeka.